Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic ikubone kule nkululo okukhona na okuningi. Abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyazi kahle imfundo edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona babhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlakokungacokuzagcina kulodlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwe lonke obuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma primaries aqutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba leNewsday libika ukuba iZanu PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla elePolitbureau. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ethule impumela etshengisa ukuba isiphathamandla sebandla umnumzana Tafatswa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuzano kulento eziningi okuzithoyo. Okuwa kwengqongqothela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi ngaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyifesi yayo, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokhiyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona, indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thize. Ungazake uthi urenewa iparty uhamba usiyadinga oenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yideadwood ubusithi uyirenewa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni ukuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abanenye abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla leya renew kodwa kuhanje kwa recycle idead wood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla abantu abala abazakala abanye ngeviolence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla singathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelwe singathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonokho okuyikho abantu bakobulawayo kodwa behlala besilwa ngakho. So ibandla langibona uyabusuzibuza ukuthi liyadilile ibandla labantu njani likuhamba letata abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo. So khona kuya ukuthi ibandla langibona lidisplace abantu bemandebelene libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina labo yiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu abayempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela sinengi kulabantu abavotileyo libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo oyinhlanganiso yeibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Siqoqe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member pese kodwa abavumelana leZANU PF lama police zeZANU PF bazabe bekhona sibathi ngomahlala ecingweni bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagunguluze ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo triple c lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto ya esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana nyafa kubani laphana nifa kubani akulanto ethiwa yona yidemokrasi umbuso wentekantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu. Khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelana nesesikhangela siqathanisa lezano PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa sengikhuluma ngebandla le-TPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakele si-TPC abakwazi imfumbe edlalwayo. Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akaziminiselanga ukwenza ukhetho kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodla kokungaco kuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngoAugust 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo 2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan la kubo Syria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano yakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho so bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama protests ukhetho abalufunayo ukhetho lwamalunga edale parliamente kodwa nxa sofika koluka mongameli abalisa ngibuza abantu ababaza bese begcwele ezitridini bechisa ama building ezitridini igovernment bese ithumele amapama socha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community bisingenela bese kuthiwa khona khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la esengena laphana usengena laphana la esesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe so yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho ko forget abantu besisi abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa incitshiko zombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ncitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhe bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhe kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe i-judicial court ivile sikhathi nje isakhiwa kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe ngakho ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo ezafakwa eCoudry Park koBulawayo naseMkoba eGweru emtsheke emashingo esakhuva nedankamvura naseGlenola nebudiriro eHarare.
should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba eseGweru, esakuva laseDakamvura, eMtare, eMavuko, eLeonora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimnozolo Zindlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika umnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuti Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngisho intilizwe lakala president konke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasela kodwa uthola umuntu egijima ethi Zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokho ngelakho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonke ukuhlala uholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis, ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igoli delizwe kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu ogawulela. Uzobethi mnyangagwa batshontsha inkomo zethu baphiwa amatraka ukuthi ekambe zulu indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatraka bogawulela. Cela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi lutho, uqamba amanga ulambile, uvuke kusasa utshontshe inkomo zethu ngoba uyalamba, uyahlupheka, uyashokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga ithenisi, usebenze uthenga ibhayisikili, awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawule labo Joseph Chuma. Konke vula abantu bezana uPF.
Salibona in Studio 7. Hayi, siyajabula ukuza imlayezo yenu Studio 7. Ngilame Studio 7 seMpumalanga, ngibele South Africa. Kulo mama lodi wasuka ku-MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Yini la ikhuluma? Yini le athi yenziwe ngumnangakho? Yiziphi izikolo akhuluma ngazo? La maklinika ezibhedlela akhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akhuluma ngayo? Yena ma wasuka ku-MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwanziwa sokwenziwa so. Indaba ekhuluma nganto ngumfazi onjani njani ka? Vele abafazi banjalo, ngasuka endodeni sekukhuluma enye indoda ku. Akulalutho olwenziwa yi-government, akulalutho olwenziwa. Yiphi yena into ebona i-right eZimbabwe? Uzositshela ngomntana kuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe, e-America ufunani umntanakhe khonake? Angabo sijwayela kubi lo mama lo. Asifuni ukudlala thina elizwe, manje usadlala yena. Unjalo ingakho asuka ku-MDC kathe zomzo zokuthatha ku-MRP khona. Akazazi ukuthi ufunani elizwe, usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatisha kabaholi but ubhizi utshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thina.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngabe njani ukuphila basakazi kanye labalaleli ngezindawo ngezindawo lapha abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lo bekhuluma kuthange lana ethi bheki Beitbridge bheki imigwaqo. Kodwa ngithi masilalele inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzwalinganisa wathi ngawuseharari ungathi uya kwelinye ilizwe, mawuseefolosi uya kwelinye njalo. So bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezwe kwaloko kuvelayo ukuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endi baphuma kanye khona ezandleni zezanupiyefu lithini ngakho lisalala pho lapheli khona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nanzi izanupiyefu sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanupiyefu senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanupiyefu akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele sisize ngakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanupiyefu ngiyabonga
zihlobo zami zestudio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazi unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantu ngamilingomo nabanye abasakazi nje ezimbabwe lapha thembe ujehova kunzima
njani linjani studio 7 abalaleli bonke endani ezijenele khuluma lapha sekhesi emadopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadisi kambe bantu bebemathebeleleni kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhizi sisebenzela izalo
salibonani kustudio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi bestudio 7 imisakazo wenu osethulela izindaba mina ngingena lapha kustudio 7 ngiyadinga studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngamalethi 80s kusiya ku-90 endaweni zejocholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezwo umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejocholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala ibizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kodwa ngumgelandevu abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-077619-5288 kumbe bangene kuwhatsapp ku-0775654983 siyabadinga studio 7 okhulumayo ngobaba uMangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama endlovu
nanzo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nanzo izinto okumele kukhulunywe ngazo indawo yakithi laphana ngikhumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi mpela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabatshela futhi ngenye into sekukhona omunye othi understand ukuthi khona omunye owakithi osebenza kuthi awumanje wadwa akasifaki ngani ngimtshela ngithi leya system i-system esezweni lethu inzima ka bakhona impela abantu bakithi abasebenzayo laphana abaqashiwe bakhona abasebenza ngabaqashiwe kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amangaki bevukela khona bejikise emnyango ufike utshele ukuthi awufakile isemfonyo ufuneka isamfonyo ufike utshele ukuthi awufakile lokhu nalokhu na into nje ezingenamqondo ngicabanga ababejikile aphana ngababona babesemajiji la madoda amabili ade semajiji ajikisele isifonyo kwathiwa isifonyo asifakile liseni izulu kunzima baqinisele yizi zinto ezikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele abantu babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi uma kuza into kuthiwe no le ilokhunjeni i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikiswa ngempela abantu bakini lapho-ke baqinisele ngakubona ngesekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasuke usuku lokuqala ukuthi dala sijika fuke kuthiwe isifonyo usifakile jikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhono
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 0800 462 465 0318. Kwezemelika, kulo wesifazane oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zamachokolethi ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugxobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
I-America ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza wenzela ukuthi i-Afrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise-Afrika vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokrasi, bazokhuluma ngani. Idemokrasi ku-America itsho ukuthi Afrika kufuze continue ihambisa ama raw materials to America, ihambisa yonke into to America. I-democracy itsho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe leland. Yikho nje bafaka ama sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafike eZimbabwe, not because of i-democracy, but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Afrika ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kunengi yini leZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekeleza, mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho, kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.